Edu upenyu wedu umetinotarisa zvatinosangana nazvo
mu. Sokuisika tisenda ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu namhlanje ngomgqibelo omhla ka 25 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi kakhulese emandebele nezulu kalini kuhle kabe amathebelele. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi konke lapho kulamadamu khona sakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele.
Kodwa ibandla lemthokazi Republic Party lithi inhlelo lezi aziphuchi njalo zilethwa nxa ukhetho solusondela, kukanti nenotho yakulezi zigaba ayiphathisi abantu bemathebeleleni.
Kunje so uma singalandelela sibone ukuthi i-tendering yala ama-construction okhulunywa ngawo iyenzakale njalo, zamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. I-ZANU PF iyakhuluma ivalise mangaka ama-projects esiwabonayo after elections ephela kungale ukuthi akuzange kwenzakale lutho.
Kubongela imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho ezigabeni zeMathebeleland leMidlands.
Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Ubekhatshwe ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga leziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Richard Moyo, Owen Ncube, Vangelis Harita Tos, Raj Modi, Anxious Masuka, lonkosikazi oPhamuchinguri Kashiri labanye. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxela uMnumzana Richard Moyo, yena othi ziningi inhlelo zokuthelezela izisungulwe eMathebeleland ezizaphathisana lolwegwayishangani dam ezikhangelelwe ukuqeda indlala eMathebeleland lelizweni lonke. Uthi imali yokuqhuba inhlelo eziningi eMathebeleland North ivela kusikhwama sokuthuthukisa izigaba esedevolution fund. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba loMnumzana Moyo.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi kakhulese emandebele nezulu kalini kuhle kabe amathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi konke lapho kulamadamu khona sakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufakwa khona ama-pivot angu 3 ama 60 hectares. Kanti kufakwa kwi-wheat isitshakazile I think yavunwa ngo October kona lomnyaka. Then kube le irrigation scheme eBlawayo Kroll esebhinga yakwazi ukuthi ngale kulamanzi amaningi kuzambezi, but bekungala ama irrigation schemes. Kule scheme esikhona ese 400 hectares esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares. And kwakule challenge ukuthi amanzi uyinje ucontractor oqala waye wathathele ekhatshana ku 14 kilometers. Kanti sebethole ucontractor owathatha ku 2 kilometers. So sebefaka amapipe ukuthi kuzoqasa ukuthelezelwa i 400 hectares leyana. But you can expand up to 15,000 hectares. So nxa silama irrigations wonke lawo njengeMathebeleland North bona ngani sesiphumile endlaleni. Ngani dam lelo uGwayishangani dam pipeline esuka eGwayishangani siya eBlawayo iyaphela end of next year. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBlawayo. Udubu lwamanzi koBlawayo leMathebeleland laba seluphelile ngoba from Gwayishangani uzoyefika koBlawayo. Ama stations angu 6 okabe kusaba kusaba lama irrigation schemes all the way up to Bulawayo. Konape dame telen uzavula irrigation scheme engange 10,000 hectares. Shua vama hectares wakala wabalile ngagawe kukwikrin kulinyo kukudla. Sibona indlala njenge matibrele ndi north ipela la kurichin indlala ipela mwaba kukudla wakaka mwema irrigation schemes lao wakaka konda HMP.
Abantu wema matibrele ndi kuna ngapo imsebenzi yonke lei iyabuya yini kuiwo. Njalo inhlelo lezi ze COVID-19 zingabe zibuyisela emuva ezinye zalezi nhlelo na.
Second Republic, sahle sajelwa singama ministers and uhlelo zikahulumeni even umthetho wakhona. Ungabisa ama engineer akho from elsewhere, from kwamanye amazwe kumbe from kwamanye ama provinces but not general hand. Ana wonke umhlelo ngizo abantwana abaqhatshiwe ku province yethu ukuthi besebenze ema company lapho. And okunye benguchile dadwethu last year ubaba umongameli ubuyile ewan. Kulama new companies azogebha amalahle labantu bazoyiza ama stations as a market. Kule about 13 companies ezivuliweyo last year. Angu 13 ngama new companies. So abantu abaqhatshiwe and lathi njenge leadership asivumelani lakho ukuthi company nxa ibuya inike tender ibuye labantu bakho. Ayibuye le machinery labazo drive machinery nxa bekhona province abakwanisa ku drive machinery asibadingi ukuthi bebuye. Ungcono kubuye i machinery kuphela izosebenza kuzosetshenzwa ukuqhatshwa abantwana be local. Yalo kona lo mkhuhlane dadewethu okwe COVID-19 lakhe kwezindawo kufanana lezindawo zonke zomhlaba lakwamanye ama province kusi affectile kakhulu kakhulu emathinothi thina sikutourism and ama plane bengahambi ama seat to seat buses zengahambi so vele bekunobunzima ama hoteleni bevele sekuzibhodela indwangu ngoba because of this COVID but ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa uMnankagwa ukuthi usibisela ama vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyami province like ama prime distance njenge Victoria Falls neWange nekwezindawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi behlabe bebenkulumisana labo abetourism ukuthi kusiba ngcono kakhulu ama local tourists ama locals aseqalisa ukubuya kakhulu ama NGOs abantu abasebeqalisa ukubuya emalo kuzele nxa ukuthi ama cases sengabe sesehle.
Lo umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende esigabeni seMathebelele North njalo ongumgcini sihlalo webandla lesano PF kulesi sigaba. Siphinde saxoxa lomnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party yena othi inhlelo lezizi thenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo asiphuji ukanti asiphathise abantu beMathebelele.
Bakhangela even isikhangele kobulawayo laphana kobulawayo kule mgwaqo yalungiswa. Sike sabona kuphuma iCouncil ikhala isithi imgwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi lungiswa ngobani njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi kobulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda. So thina eMathebelele ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebelele power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Le devolution esiyibonayo le yokubuya kuphela uRichard bekhuluma ngokuthi silungise imigwaqo senza i-irrigation lapha nalapha. Yonke leyo nto into yokuqala esabe sibuza ukuthi iphi record ebonisa i-consultation nama stakeholders aseMathebelele wonke regarding issues ze-devolution regarding ama developments ayenzakalayo. eMathebelele ndinama stakeholders ngathi kunabantu kunama business people kunama professionals kunama SMEs kunama corporate ngokushiyana kwabo kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders ukuthi kungapi la esike sabona khona bebuya besenza i consultation ngama developmental project ukuthi sizayenza kanje. So mhlawumbe i devolution yakho na izalo PF devolution so devolution ya Mathebelele ukuthi hayi u president u decide ukuthi I am dispersing funds at devolution ya Mathebelele and at that point who is involved in those funds. Uzathola ukuthi those are ZANU PF top brass people, ama stakeholders within the regions. They are not consulted abakhulunywa nabo akubuzwa kaba abakonsultwa. If khona ama business people abangakhona ukurunner those tenders angeke ukubone kulethwa phansi ukuthi abantu baparticipate in those devolution activities. Kunje so masingalandelela sibone ukuthi i-tender preneurship or i-tendering yala ama construction okhulunywa ngawo iyenzakala kanjani. Uzamangala ukuthi ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. Izano PF iyakhuluma ivalise ikhulume ivalise ithi yenza lokhyana yenza lokhyana mangaka ama projects amaningi esesiwabonayo after elections ephela kungalokuthi akuzange kwenzakale lutho ngesikhathi uEmerson Mnangagwa ekampeni lokuthi angene abe ngupresident mangaka ama deal esawezwa kuthiwa assigniwe billions and billions awungeke ubone idevelopment ebonakalayo. So far ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani unemployment yamathebeleland isipercentage yakhona isikubani. So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko besenza umahluko ogcwalisa amapokethi abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle kungani ibandla lakho lisithi umnotho wezigabeni zemathebeleland le midlands uyaphanjulwa uyethuthukisa izinye izigaba.
Thina siyakwazi ukuthi ke ama revenues maningi akholekthwa emathebeleland usukela emathebeleland north emathebeleland south ungena uye midlands khona ngalizananzela ukuthi ama revenues usukela eboat ebed bridge Plumtree ungene efolosi ungene kobulawayo ungene emathebeleland no indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ekholekthwayo but ama roads akhona he have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government. Bese ngizibuza ukuthi ke imali leyo ekholekthwa emathebeleland yaye Harare mayisibuya back yiyo esibiza sithi devolution of funds yini dispensation enhle ekhuluma ngakho ngoba leyo mali vele kahle kahle kumele ukuthi ngabe i-developer izigaba zakithi kodwa compared to i-collection eyenzakala emathebeleland ngithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama-election into zonke zidecidwa yiyo leyo kuthiwa yi-polybureau leyo njalo ke bese kulida ku-bureaucracy ukontrola kwezinto zikontrolwa nge-mindset ezalo PF kungela consultation lokufinyelela abantu abangama-stakeholders emathebeleland abantu abangakontributor to ukudevelopa kwemathebeleland. Izalo PF will never reform itself. Izalo PF iyahlala injalo kuze kube phakade.
Lo umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China likhulule abesilisa ababili abeCanada ababalisa umnumzana Michael Spavor noMichael Kovrig. Abamukelwe ngenjabulo umphathintambo walelo lizwe, umnumzana Justice Trudeau, babotshwa ngomnyaka ka-2018 kulandela ukubotshwa kukamnumzana Meng Wanzhou weChina ngele Canada njalo uMeng ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe namuhla. Abantu abayisishiyagalombili babhubhe namhla kwalimala abayisishiyagalolunye kulandela ukudubuka kwebhomba esitaladeni esiduzane lesigodlo sikamongameli e-Ethiopia namhla eMogadishu. Ababone okwenzakeleyo bathi imota ebithwele amabhomba idubukile ngesikhathi kuhlolwa izimota ezedlulayo njalo omunye wabafileyo lipholisa. Sokuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 ezikolo ezine ze-boarding ezansi eMandebeleni osokuthiye iningi labazali likhathazekile. Lenhlanganiso zababalisi zisithi izikolo eziningi bezivele zingalungelanga ukuvulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqele eseTong High eBed Bridge, iBull High, eMpandeni High lasePlumtree eplumtree batholakale belomkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo osekuthe iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu babo lapho besezikolo. Ezinye zalezi izikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula yisakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezitshiyeneyo kudala ukumemetheka kwalomkhuhlane.
Into eluphazi nje engathi yaphazamisa yenza abantu bangahlaliseki yikho khona ukuthi igcikwane lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana sokusiyahlangana abantu akade besendaweni ezitshiyetshiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani, bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokho esabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe bazohlatshwa ezikolo, hhayi kulokho esabela sibili ukuthi igcikwane lingabuya limemetheke. Ngiyabonga Msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali, umnumzana Colin Spanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okokusebenzisa kukhona ezikolo, abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke, ingozi leyi ibanjwe. Ngoba yinto esekufanele ukuthi siphile layo, kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi siyinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufane nje le minye imikhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuyelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, ama-sanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi eMandebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Uhlale lokhana usutshaya lapha ezikolo ilusizi kakhulu ngoba sasivele sakhuluma ngaphambili ukuthi asikalungele ukuvula izikolo. Khangela kathi simkhuhlane siqalise ukutshaya indawo zonke ezitsheneyo zelizwe, sokutshengisa ukuthi vele sasingakazimisele ngokuvula kwezikolo. Lokhu suzaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba asebehlasele abantu bazabe bengasafuni. Sithi kathi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogadzo lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kulendlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuzamele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze ungamemetheki ngamandla.
Sike kuthemba nokuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Vele sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama-cases lawo maningi. Sawa-isolator, i-Ministry of Health yaba involved, amanejwa abantwana basila, ama-cases ezikolweni ehla, in many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane kuqhubeka umemetheka esikolo, idala le-cabinet libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selisedlula izigidi ezintathu, i-3 million, njalo igcikwane le-coronavirus libulele ababili lahlasela bedlula amakhulu amabili 226 ngelanga elilodwa eledluleyo. Wesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, sicubungula okwenzakala ezikolo lokuthi abazali bayenelisa yini ukunikeza abantwababo impahla efaneleyo eyokuzivikela kugcikwane le-COVID-19.
Kakhulu ngendaba yokukhuphuka kwenamba abantwana lapho ngobana satsho thina sathi xa kuvula izikolo kakubonakala ukuthi sokuhlabe phansi phakathi kwabazali ababalisi lama-FDCs ngalunkuhla kube into ezahlanganyelwa isizwe izikolo zisiqwewe zilungisethelwe ukuthi abantwana nxa besiza bezofunda bafice kuzokupeli njalo izikolo zibe nama-sanitizers ubona ukuthi kulabantu abazancedisa abantwana ekusebenziseni i-sanitizer ekugqokeni kwamamasi ngokubananzelela abantwana labo abaningi bancane abanye bakhulu kodwa abakuzwisisi ngendaba yonaleyo ukuthi bagqoke imasi bathini bavikele bayakolekana amamasi kumbilahleko kumbe nje mphoma udoji imasi abona imaski laphana umntwana ayidoga ayigo yikho khonokho okunye osokwenze ukuthi iba inamba ye-covid ikhwele esikolweni ngoba abantwana vele bafuna ukukhangelwa ngendlela ephezulu abafanani lathi abantu abadala ingani labantu abadala bona ngokwabo ngaphandle khonapha uyabafica bengagqokanga amamaski abasanithize yikho thina sasisithi hhayi uhulumente hlala awuhlalwe phansi ukhulunyiswane ukuthi senzani njengabazali ababalisi benzani ama-FGC zona lathethwa ngabazali enzani kuhlanganyelwe nomntwana ngoba nxa kungezwa ngalokho kangibukoni ukuthi kungalunga kuzakhuphuka njalo lawa amatishara azangenga phela ngumkhuhlane olomnyamahla ngoba into yangikhona vele kayilungiselelwanga yikho ubona inamba ilokhu ikhuphuka isiya phezulu isiya phezulu ngoba kakulungiselwanga akuvikelekanga sizangenela lathi sincedisana nabazali ngezakhamizi
kodwa okuyikho kahle kahle ebelibona kungcono ukuthi kwenziwe kuyini
into ehluphayo ukuthi singaze sithi abantwana baqhubeke kungavani umkhuhlane yabo siya phambili ngoba ilizwe lethu alilamasi yokunika abantwana yonke yona leyo mfanelo amamaski ama-sanitizer lokuthi imasimen izikolo zisiqwewe zihlajulule ngoba iqiniso elihle ukuthi isikolo kumele sisiqwewe every day kumele kubonakale ukuthi betshayisa nje ekuseni basifika sisiqwewe thina ekade sikukhangeleza kakhulu ukuthi abantwana laba sebehlezi kakhulu bengabi ngabe kuthiwa laba abavele bebhala njengabo-grade 7 labo-form 4 laba babesemhloliso oqakathekileyo babe yibo abahamba lapho baphushe laba abanye babe babamika kakhulu o-grade 7 o-grade ECD BA kushiwa ngabantwana abancane kakhulu njalo khanya bengabalula yibo abalula ukuthi bathole umkhuhlane ngoba lokuzivikela abenelisi yikho sithi thina ngabe kufunda bona labo babhale ukuhloliswa lo wabo walo nyaka bese kubonakala ukuthi kungenziwa njani umnyaka ozayo singamisa njani wancediswana njani ukuthi kutholakale zona ezizinto ezifaneleyo ama-sanitizers amamaski lomuthi wokuthi ngumspray uhlalelwe phansi kuyiholiday uhulumendla nezakhamizi abazali lama-FDCs lamatishara kuke kuhlalwe phansi kuhlanganyele yele authority evele ikhangele ngezemfundo iministry kulungise ukuthi kungezwani kube lokumanyana ngoba lapha sikhuluma ngempilo bangaze bafunde abantwana laba babe yibo xa esegula kumbe sokutheni angapha
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Thabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeBudeho.
Linjani baba Gande? Iphutheho yimbizo esibe layo njengabantu bemathebele ndende Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Phutheho lithathelwe igama yiligama lesisuthu elitho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iphutheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Phuthego. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ivise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala esemathebeleleni exclusion, marginalization, abuse that is there, extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano wePhuthego sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo quite I mean a number of resolutions were made abizwa ngokuthi ngama Phuthego resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza, everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakhakilo kumbuka inhlanganiso yakhe kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha afike kuPhuthego Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMatopeleland sibe lenhlanganiso lamabandla atshiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise, kuyini okungakubangela lokho?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela kokuvota, sikhangele i-development yethu, impilo yethu, i-gender equity and equality, environmental protection, i-protection yama resources ethi responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Umbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ungani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo, sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku-2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yePhuthego besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Ngakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule uhlelo lokuthelezela olwebobili upani irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Kodwa ibandla leMthwakazi Republic Party lithi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo azivamanga ukuphutsha kukanti aziphathisi abantu bemathebeleleni. Sicubungule imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPhuthego esigabeni zeMathebeleland le Midlands sahlaziya lokuphathelane le COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangani khona pha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.